Aba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ijono njani mthokazi omuhle, siyalambulela umsakazo weStudio 7 namhlanje ngesonto. Mhlaziyisithupha kuNkwenkwezi 2018, igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ikomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzekali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll ebulenjini be-intanethi.
Siyakuzwa kwe-online ukuthi akukatekile ukuthi kuhambe le-technology, but besibone ngani asikho ready ukuthi abantu ba-check-e online ngoba aphile ama-computer network ilizwe lonke.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries kwezinye indawo zelizwe asefike komlindi uyaqina.
Bona abantu abavela kuphumulile ngabantu esingabafuniyo, njalo ngaze baphinde siyabakhipha. Thina sesikhetha abantu esibafunayo eMarsouth, so erila ayincedi lutho, iyakisela njengokuba kunjalo.
Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Chamisa wethekelela ilizwe leBrithani. Salethulela lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzakali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll ebulenjini be-intanethi. UMnumzana Qhubani Moyo, omunye wabakukomishini le, uthi izethu kayilamandla okuveza ugwalo lolu ebulenjini be-intanethi okwamanje loba kungenzakala lokhu esikhathini esilandelayo. Lokhu kulandela isicelo esenziwe ngabantu lenhlanganiso ezibona ngokhetho ezifisa ukuthi kuhlolwe amagama kugwalo lokuvota kusetshenziswa ubulembu be-intanethi. Izeki ithi abantu bazahlola amagama abo kugwalo lolu olusanda kulungiswa kusukela mhlaka 19 ngoNkwenkwezi. Ake sizwe uMoyo exoxa ngalolu daba le-Studio 7.
Esikulungiselele njengekhomishini ukuthi abantu baye-check amabizo abo physically kuma-hard copies azabe efakwe endaweni lapho umuntu abhalisa uzavotela khona. Singathi nxa wathi ubhalisa wabhalisa wathi uzavotela eMagogo Primary School, ibizo lakho leyo likhona eMagogo Primary School, hambe uyeli-checka khona lapho. Siyakuzwa kwe-online ukuthi akukatekile ukuthi kuhambe le-technology, but besibone ngani asikho ready ukuthi abantu ba-check-e online ngoba aphile ama-computer network ilizwe lonke, kutho ukuthi kungathi nakuphambaniseka khona lokho. So for now sizasebenzisana nalei traditional method abantu bayazikhangelela fili physical.
Umuntu ehlala kwele South Africa kumbe kwele Britain kumbe Melika nxa wabhalisa, so kumele abuye ekhaya aze kugangela khonoko.
Nxa esehluleka ukuya uzacela omunye umuntu amkhangelele ukuthi hayi uGibbs Dube izake likhona lisiphele kuhle khonaphana emadlambuzi. Unfortunately kathesi asikho well equipped enough ukuthi singayenza i-online given ukuthi asikho well developed technologically to be able to network ama-computers that wonke ilizwe lonke ukuthi senze khonalokhu okufunwa ngabantu. Kodwa siyakuzwa khonalokhu, kuqakathekile, is something that can be considered for the future.
Ye nxa umuntu asithi-ke usehambe wakhangela wabona ukuthi ibizo lami Moyo kalizange liphele kuhle kumbe kwenziwe khonokho engikufunayo, kambe angamfakela isikhalazo sami lisithathe sinjalo?
Ye nxa kubonakala ukuthi ibizo lapha lisiphelanga kuhle, kutho ukuthi usuzaapplyela ukuthi usuzacela i-correction ukuthi kube corrected. But esikwaziyo ukuthi i-majority of amaZimbabwean akhona lapha ekhaya ngoba i-registration was being done for umuntu ukuthi ahambe ayezibhalisela ewadini yakhe la avotela khona. So I don't think we're going to have ama-cases amaningi abantu abakhatshana abavihleke ukuthi bahambe bayeverify.
Kambe abantu bazanikwa yini i-voters roll ukuthi umuntu ayibambe, lama-parties sibe lamabandla atshiyeneyo azayiphiwa yini?
Ya anabantu avunyele ukuthenga i-voters roll, baphiwa i-hard copy lokho esithi abubhale emaphepheni, baphinde futhi bakwanisa ukuthi ngayifuna athole i-electronic voters roll. Ama-parties akwanisa ukuthenga, but also lawe ngakuthi uyi-independent candidate uyavunyela ukuthi uthenga. Akula muntu ozayalelwa ukuthi athenge i-voters roll ngoba ifuna ukwenza thina i-transparency ukwenzela ukuthi ngabe lokukhonena kukhona nxa ukhetho soluphelile.
Lo ngumnumzana Qhubani Moyo okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission obekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Amalunga ebandla lezanu-PF akhe phansi kukhetho lwama-primaries esabelweni se-Metro South asefika komlindi uyagcina kulandela isinqumo sebandla leli sokuthi kalusoze luphindwe ukhetho lolu. Intuthele izindaba yethu Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abangcwetshwe kukhetho ababalisa umphathintambo wezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bedniko Ncube, umgcinisihlalo waleli bandla kulo mhlubulo umnumzana Rabelang Tshweni kanye labameli bedalela ephalamende sebethelwe ngamanzi ngemva kokuba amalungu edalela epoliti bureau ethethe isinqumo izolo sokwamukela impumelo yokhetho lwama-primaries esabelweni lesi. Idalela epoliti bureau lithe ukhetho lwama-primaries luzaphindwa ezigabeni ezilithumi kuphela emashonaland west, emashonaland central ledolobheni leHarare. Abameli bedalela ephalamende abayisishiyagalolunye banqotshiwe kukhetho lolu, njalo abalandeli bebandla lezanu-PF bathi babakhiphe ezikhundleni ngoba kungelantuthuko ekhona kulesi sabelo. Kodwa omunye walabo abanqotshiweyo umnumzana Malaki Nkomo uthi labo abatsho njalo abazi lutho.
I-development yona ngwayo ivele ivelela kurhulumente. Ngakusithi u-MP kasebenzanga, iyanot attacking me ukuthi mina bengasebenzanga. U-MP uzasebenza athini? I-CDF kade ingekho, izimali zangikhona urhulumente umhlonomo wangikhona lapho nkinjani. So ungeza umthetha ukuthi u-MP kasebenzanga angaba ngumuntu oyabengakwazi ukuthi umsebenza MP ngo-1, ngoba thina abanye sesuke ephalamenti sesingele ephalamenti sakubona ukuthi uba ngu-MP kujona. Akutho ukuthi wena ngena esikhwameni sakho, akutho ukuthi wena yenza ezinye izinto.
Okankomo ugcizelele esithi kabophanga sikhwili ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Uthi ingqobe sezisalele laba abanqobileyo ukuthi banqobe kukhetho lwesizwe.
Lwani kade kuphikwa ama-teams ukuthi khona bani ozaqondana lani le opposition. So now we are going to see how strong those people are versus in i-opposition. Sesizabona after elections ukuthi khona i-team yethu esiyisethileyo thina njengezanu-PF is it going to fight iwine, ngoba thina what we want to do ukuthi sithole i-13 out of 13 njengoba thina sasetha that quizitos ukuthi khona thina we are the winners. Lapha sesikhitshwe ngabanye bethu who we believe ukuthi they are far much better than us, so they are going to face the other team.
Emhlanganweni yepoliti bureau izolo umongameli Emmerson Mnangagwa bubikwa icebisa abanqotshiweyo ukuthi bamkele impumelo yokhetho esithi ibandla lezanu-PF libandla elilandela intando kaZulu. Umnumzana Thabani Moyo, omunye wabalandeli bebandla lezanu-PF, uthi liqondile inyathelo elithethwe libandla leli ngoba kuvele kusinwa kudedelwana.
Umbono lo ngibona uqonde kakhulu ngakule rira. Wabona abantu abavela kuphumulile ngabantu esingabafuniyo, njalo ngaze baphinde sabakhipha. Thina sesikhetha abantu esibafunayo eMarch South. So irira ayincedi lutho, iyabisela njengokuba kunjalo. Esingamthandiyo sometime.
Umnumzana Obert Mpofu wabona ngokuqhutshwa kwenhlelo ezijeneyo kubandla lezanu-PF uthi ukhetho lwama-primaries kaluqhutshwanga ngemfanelo endaweni ezimbalwa.
Iningi lawo wonke, I think about 95% kwenziwa kuhle, but kwaba lamanye amalutshwane agcine sekuthiwe ayikhangelwa kutsha masinyane kuyonale iviki eqalisa namhla alungisiswe, kungabi ukuthi nxase sigena impela viki sekureportiwe kwenziwa konke okumele kwenziwe.
Uthi alusoze luphinde ukhetho lolo eGwanda njengalokho okufiswa ngabanye abantu.
Adeslo Commissioner eGwanda ubhalile umbono wakhe lama-reports kade wazuza, wanika ama-recommendations akhe amaningi akhona avunyelwe i-property law vumelene lakho, but abantu isikhathi sonke bayakhonona nxa into zingahambanga ngendlela abazifunayo.
Iningi labomakhuzi bezanu-PF banqotshiwe ukhetho lwama-primaries njengoba sele bekhala ezimathonsi besithi baqiliwe. Ngimele i-Studio 7 eMajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 Medium Wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umnumzana Nelson Chamisa umongameli welinye lamacele le-MDCT wethekelela kwele-Bhilitane lapho aza kwethula khona umbiko oqakathekileyo endaweni okuthiwa yi-Chatham House. Okwamanje wenza imihlangano etshiyeneyo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBedford. Sixoxele umnumzana Owen Muganda unobhala jikelele webandla leli eBhilitane othi bazakhuluma loChamisa ngokwenzakala eZimbabwe.
Ukuthi njengabantu abangekho ekhaya singenzani ukuthi sincede ukuthi lathi sibe phakathi kokukhula kwelizwe, especially that thina sikhangelele ukuthi come September uChamisa abe sengu-president wethu. So kumele sikwazi ukuthi singamnceda kanjani kathesi endleleni lapha ahamba kiyo, lokuthi nxa after September esingu-president lathi njengabantu abangekho esingaphandle kwelizwe singayenzani.
Elingani lingamnceda ngakho kuyini?
Silezihlobo ezikhona ekhaya, silabantwana abasekhaya. Njengabantu abasekhaya kumele sithi noma singathumezela okuyimadlana siyabe sibatshela ukuthi hayi likwazi lapho eliyavotela khona, ukwenzela ukuthi labo bekwanise ukuthi benzeni ikusasa kwabo ibe lethemba elihle ngokokuqala. Okwesibili, ngokuthi nxa kulamarali kumbe kulento ezimele zincedise ukuthi siyenze, lathi sibone ukuthi singancedisa ukuthi senze ukuthi abantu behambe kumarali bezwe izizwi elizasitshengisa ukuthi umgwaqo osiya kuyo unjani.
Kwezokuvota-ke liza kuphatha njani nxa selikhuluma laye umnumzana uChamisa?
Umnumzana uChamisa akakangeni kuhulumende and abantu bezanu bayala ukuthi thina esingaphandle kwelizwe sivote, kodwa siyabe sikhangelela ukuthi come September esengumthungameli wethu laye kumele ekhangele ukuthi abantu abangezo iZimbabwe ibe yiZimbabwe yabantu bonke labangaphandle kwelizwe esinike lathi imvumo yokuvota.
Ubona ngani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngani kufuze kuyenzakale kathesi, kodwa sisiya phambili ye ngoba amanye amazwe akusadakhi anika imvumo abantu babo ukuthi bevote. So kuyamangalisa ukuthi kuyini ongesilakithi thina abantu bekhaya eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Owen Muganda unobhala jikelele webandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma le Studio 7 eseBedford kwele-Bhilitane.
Bengana masiva wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngemijado edilikayo ikakhulu kulabo abahlala emazweni. Ukuze sihlaziye lolu daba namhlanje ke silo mnumzana David Mkhabinyana Ngwenya kanye lonkosikazi Sakhile Liline, lezi zincwadi zamasiko esintu. Singathi Madube, kwenziwa kuyini ukuthi kulezi nsuku kube lenhlupho zonke lezi?
Sokokuqala ukuthi abantu ma behlangana bahlangana abanye kube le mali phakathi bahle bagijibele ukuthi bathathane bahlale bonke bengakafundani. So imali yani ngathi siya phambili siphela umuntu uyakuhlala la umazi ukuthi ngumuntu omthethe ngaphi umuntu umshado uyachitheka. Kukati umuntu ungahlalangana laye lithandane lichoze isikhathi eside lifundane umfundi ukuthi ama-weakness akhe kuyini okunye lokunye kuyini angakuthandiyo kuyini akuthandayo. Beningangithiwa umshado njalo ngahlala, kodwa lowo pho kuthiwa isivukampunzana selisekala lonke alikafundani njalo kule mali involved kuba le-problem. Abanye ukungahloniphani ezindlini, umama uyakwanisa ukuthi ethethwe engakathathwa-ke ngumama o-right umama wesindlini athi ma esethethwe sifakwe endlini ngasapheki ngasawatshi engumama ohambayo hambe imali ayenini eshiya abantwana bengela muntu akasahloniphi sengobuya kumbe ngama-50-50 yona la asebona lezinsuku umshado njalo lawo lak.
Baba Ngwenya, nantu daba khonapho.
Mbono umadubo uqinisile sibili ngoba abantu bakhangela ukuthi uGeorge lengumchadayo ulani ngizazuzani noma uGeorge echada laye eke waba lomfazi ulendlu usezafuna ukuthi achade laye laye ukwenzela ukuthi ayithumba impahla zikaGeorge lo lempahla zalo umufa amchileyo kutsho ukuthi okwalezi insuku omama bakhangela inotho yomuntu njalo lo siko lalo alusalandelwa lusekho ukuthi nxa umuntu echada nje wenzani omunye engathi nxa sokulotsholwa khonaphana uzethi hhayi khonokho esawukhiphayo sokwanele kanti-ke konke lokhuyana imichado yonke linto lamalobolo kwenza ukuthi abantu bazinze bahlale ndawonye kuhlangana amadloza komama kuhlangana amadloza kobaba njalo nxa bechadile benza njalo kuyadingakala ukuthi bacolwe nxa belobolile ukwenzela ukuthi inkomo yokucolwa liyana ehlatshwayo iyabe ihlanganisa amadlozi akoGeorge ngapha lakoNdebele kwenze ukuthi umchado lwana uzinze ungaze waphephuka emoyeni
umadube kunoku khulunywa ngobaba sizwa kuthiwa kuqakathekile kodwa-ke kusayenziwa yini ukuthi kuzokuthiwa-ke amadlozi kumele ahlangane into ezinjalo kumbe vele lapha kusekho konke lokho
lokho vele kodwa kukhona ngoba anti kuyajolwa kuhlale phansi abadala kulojolwe kuphuma inkomo noma abantu sebesithi benza into zesikhiya but into zesintu vele akunalapho esingazibalekela khona into ezikhona ezenziwayo esiphila lazo esingeke sehlu ukwanti ukuthi sehlukane lazo is always into ezikhona eziphila so asingeke sithi akusayenziwa kuyenziwa kukhona umntwana angaqanyela unyawo lapho aqanyelwe khona isifo siyabiwa acolwe kuhle ikokho kade kuthiwe kungwenya ukuhlanganisa amadlozi ngendlela enjalo
ye nxa sisigakela futhi siyaphambilini baba Ngwenya pho nxa ungathi abantu ubalaye bolaba sibili abathetheneyo ubatshele sibili iziqondiso zokuthi nxa lifuna ukuhlala kuhle kumele lenze lokhu lalokhu lalokhu ngamafitshane babo
ngibona nxa bethathana kufanele ukuthi bakwazi ukuthi kule mkhuhlane evelayo imikhuhlane evelayo yiphi na imikhuhlane evelayo uzafica ukuthi indoda isisehluleka ukuya emacansini kufanele ukuthi behlukane kanti izolo bekunganjalo umthandile kufanele umthande lanxa eseyisilima yikho njalo kudala ukuthi uzokuthiwa indoda ibulele umfazi lawo yazibulala ungathi uyakudingisisa uzafica ukuthi umfazi lwana obeligabazi wamtshela ukuthi laba bantwana abasegumeni lapha awubazala ula mntwana la
Madube uyathi ubaba lapho uthi hayi kwesinye isikhathi uzezokuthiwa-ke ihloko akalisagamuli phela sukucina kuhlupha umama icine tshela ubaba lokhu lalokhu so ngamafitshane ungathini
ye kuyahlupha sibili bayenza njalo umama uyabe sengasabekezeli sengasakwazi nxa kuthiwa bekunandini lebubini kuyabe kutshona yabe sebona ukuthi hhayi angabekezela hhayi kuzamhlupha
ye zulu kanti bani thathi ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba uDavid Mkgabenyana Ngwenya inyanga enkulu sibe lelo dumo ngibonge njalo-ke umama usakhile liline umadube khona ngale-ke kule Botswana ye zali siyaqhubeka ngodaba lolu-ke ngeviki ezayo okwamanje-ke sendilitshiye ezandleni sikamike hobe okwesikhatshana kuhlelo lwabatsha
Yebo, mthwaka zomuhle sesidibana ke kuhlelo lwabasakhulayo mina ngumike hobe lamhlanje kuhlelo sixoxwa lo mnumzana iphithule maphosa ungisakhulayo oyisikhulumeli sebandla lezaphu okhangelele ukuncintisa kukhetho kulumnyaka masihambeni kuye siyezwa okuningi mayelana ngomkankaso wakhe njalo ibandla lezaphu ngiyakwamukela kuhlelo maphosa unjani mnumzana
ngiyabonga ngiyaphila mnumzana unjani
hayi ngiphilile ulasi isifiso sokungena kukhetho kulumnyaka uncintisa ukuba lilunga ledali lephalamende ngaphansi kwebandla lezaphu esigabeni seBulawayo Central awungitshele ngamafishane ngalo
hayi ngingathi yiko konke nje khonoko ukubana ngikhethiwe ilibandla lami ukuthi ngibamele esigabeni seBulawayo Central kuyikuthi ibandla lami likhangela kakhulu ekuthini abantu abatsha kube yibo abaphambili endaweni zokukhokhela kwelizwe lesigaba kuyikuthi sizama ukuthi silungise indaba ye-leadership renewal across the board within our political parties lasezigabeni zethu lapho esikhona sithole ukuthi amanye ama-solutions adingakalayo ezimbabwe lasezigabeni esalakizo locally ase bantini abasha yiba ba innovative njalo yiba ba flexible ukuthi bakhangela amasinya bebone benandelele njalo bethole amacebo yokulungisa ama problems esilawo. So yikho okwenza ngaba yi frontrunner ukukhetha ama candidates laphana nakhina sengiphumelele ukuthi ngimele iBulawayo Central.
Silokhu sikudaba lunye labatsha njalo kwezombusazwe, ungabheka amanye amabandla kwele Zimbabwe sokulobudlwangudlwangu ngenxa yokuthi abantu sebefuna isikhundla. Amanye ababandla vele abasakhulayo amathuba okuthola isikhundla akhanya nganawo ekhomahle. Kubandla lenwele zaphu ngaphandle kwakho, bakhona yini abasakhulayo abaningi abazancintisa ukukhetho lolo?
Kakhulu bakhona abaningi ngapha nje few names silo Future Msebele ozamela eNtumbane Makhandeni lase eMakhandeni kuwadi 11 koBulawayo silo Parliament Mlingo umuntu osakhulayo. Echolocho silo Mthabisi Mlingo ozamela eCholocho South. Siphinde siHarare silo Vitalis Bafana ozamela iathiki kwazana nangaphambanisi eGwanda South. Ekwanda nota nini, silo ndota numoyo, o zamela enyi kamsili iwa tukona sana. Baneng, abakula ya wamela ama constituents, especially the selection group up. Mwai fetili paret, atrente sayenza enjenye wanda. Ukuthi si prioritize, utabanda wacha retake, ama leadership position.
Uyazi Maphosa, kulabantu abaningi abadala abathi ezombusazwe izinto zabadala kuphela. Bona babona ngani izinto zobukhokheli abasakhulayo akulandawo yabo khonapha. Wena uthini ngalokho?
Akulona iqiniso ukuthi politics ngabantu abadala. The world over. Nothing buya khonapha eZimbabwe. Kwale kamba manga nababa kuchoyo ngoba sinakhangela i-liberation struggle eZimbabwe. Yadiwa ngabantu abasha. Akekho umuntu owayekhulile. Laba ababa ngamabutho on both sides izikhale zandla belwele iZimbabwe balitshwane ababe sebekhulile but nakukhula kwankona babengakafika ama-50 years. So if bona maba benelise ukuthi belwele ilizwe beze belithole bengabantu abatsha yithi ye-politics efuna abantu abadala now that sesikhululekile sesiku-independent. Mbona ingani ngabantu abayisikhwaba ngabantu abafila ngathi bafila entitled to everything. Ngicabanga njalo kudalela abantu abakhulayo kakhulu abamanje udubo ekungeneni kwezombusazwe.
Eish, yazini Maphosa, ingxoxo yethu imnandi kakhulu mnumzana. So esiza kwenzayo ngeviki ezayo saqhubekela phambili ngayo. Okwamanje isikhathi sesesiphelile. Ngiyabonga kakhulu mnumzana, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lamuhla. Masibani ngeviki ezayo. Ntswakazi muhle, nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana iPhithule Maphosa ongisakhulayo oyisikhulumeli sebandla lezaphu othi uzangena kukhetho encintisa esigabeni seBulawayo Central. Bafethu isikhathi du, masibani ngeviki ezayo. Olebalisayo ngumike Hobe.
Siyabonga ke Mike Hobe. Ake sizwe ukuthi uNtungameli Nkomo usiphatheleni lamuhla kwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Umbhalo engilawo namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu ichapter ka-6 ivesi ka-10. UPawulu lapha ukhuluma ngokuthi sihlome ngezikhali zikaKristu. Uthi yena elokugcina-ke, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa sila lembuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi, lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime.
Akho kumele sinanzelele ukuthi nxa umuntu esiba ngumKristu kuthi ukuthi uyabusungene empini. Abantu abaningi konoko abakunanzeleli singacabanga ukuthi umuntu olisotsha ongena empini engaboni ukuthi usephakathi kwempi abezihambela nje. Siyakwazi ukuthi umuntu onjalo uyakwazi ukuthi adutshule kuhlamvula ungene ahlafele khonapho. Ngakho usizo lukhona ukuthi abantu abaningi abazithi ngamaKristu baphila impilo yabo bengananzeleli ukuthi bona vele baphakathi kwempi. Yiphi impilo esilayo? Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi limpi esikhuluma ngayo ayisompi yenyama, ayisompi yokuthi ulwa lomunye umuntu, kodwa yimpi njengoba uPaul lapha echazisile ukuthi simelana lemimoya emibi. Limimoya siyibona-ke isenza eminye imisebenzi yayo ngabantu, kodwa kumelanga thina sizondele umuntu kumbe silwe lolowo muntu, ngoba lapho uPaul uyachazisa ukuthi thina vele kasilwi okwenyama, silwa okwani? Okukamoya. Ngakho iziphi izinto eziqakathekileyo okumele sizinanzelele? Mbona ngani zintathu. Okokuqala, uPaul uyasikhuthaza lapho ukuthi kumele sihlome izikhali zonke ezikaNkulunkulu. Azangathi ezinye, uthe zonke, ukwenzela ukuthi sibe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngakho abazalwana abaningi bahloma ezinye izikhali zikaNkulunkulu kumba babakwazi ezinye izikhali, kodwa lapho uPaul usikhuthaza ukuthi asibe lazo zonke izikhali zikaNkulunkulu. Lokhu kuqakathekile. Okwesibili, ikunanzelela ukuthi kasili le nyama legazi. Abantu abaningi bajayele ukulwa labanye abantu umuntu lo esetshenziswe nguSathane. USathane siyakwazi ukuthi uyangena emuntwini, uyangena kumumo owehlukeneyo aqalise ukulwisana lawo. Engalwisana lawo ngemuli yakho, engalwisana lawo ngabangani bakho, engalwisana lawo ebandleni. Ngakho wena into eqakathekileyo ukuthi unanzelele ukuthi hayi, lapha sokunguSathane, aso Madube, aso Sibanda, kumbe umuntu lo kaso Mpofu. La uMpofu usefuqwa nguSathane, ngakho wena awuli lo Mpofu, ulwa lo Sathane ongemuva kaMpofu. Ngakho kakudingakali ukuthi uzonde lowo muntu. Kumele ukuthi wena ubekwazi ukuthi hayi, mina lapha sengisilwa lo muntu lo okuthiwa nguSathane ofuqe umuntu lo olisana lami. Ngakho silwa njani layo uSathane? Yikho okuqakathekileyo kumele sikufunde lokho. Ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Abantu abaningi abalazi ilizwi likaNkulunkulu. Yikho lapho uPaul esithi bophanini lifakeke ibhanti leqiniso, khona kuyilizwi likaNkulunkulu. Njalo uyakhuluma ukuthi ilizwi likaNkulunkulu linjengomhedla emoyeni, yilo esilisebenzisa liba njengomhedla. Manje nxa ungalazi leli lizwi likaNkulunkulu, kutsho ukuthi lowo mhedla awulawo.
Akuyiqibe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Sithandazela wonke umuntu olalileyo ophakathi kwempi. Ngiyathandaza ngegama likaJesu ukuba igama lakho Jesu alibe yilo elibasizayo ukuba banqobe. Igama lakho Jesu alibavikele. Igama lakho Jesu aliguqule izinto. Ngegama likaJesu yathandaza. Tholani ukunqoba. INkosi libusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenispa.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo. Sibone ke ezemidlalo lamhlanje, iqembu le-Islanders linqotshwe nge-ZPC Kariba 2-1 emdlalweni we-Castlelaga Premier Soccer League lamuhla. Iqembu le-Dynamos lalo linqotshwe 2-1 ngile Harare City emdlalweni ofanayo. Singalehlukani wothi sibone ebezikhokhela lamhlanje. I-commission eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzekali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota ole-voters roll ebulenjini be-internet. Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries kwezinye indawo zelizwe asefike komlindi uyacina. Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Chamisa wethekelela kwelebhilitani. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoKip Stove.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.